soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 19 kuMbimbitho 2021 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Indaba yakhona imemetheka emaphepheni lasemsakazweni kodwa ebantwini sibili bona abayibo labo okumele bahlatshwe yobusitshwa babalisa abafundisi obani bani. Hhayi, umbiko wakhona ungathi nje vele uyantengantenga, ungathi into nje enzele ukuthi kuthiwe into ziyahamba.
Ihlandla lesibili lohlelo lokuhlatshwa kwabantu ijekiseni yokuvikela umkhuhlane we-coronavirus eliqale izolo liqhubekela phambili.
Iphuva elihle elakhe unkosikazi wasana. To prove a point and show ukuthi she can actually take the lead and lead her country. Umagufuli tried to be friend leader, obe to some extent dictatorial. Wona bemthanda ngoba asiboneke ukuthi yena unkosikazi wasana uzenza kanjani.
Ele Tanzania namhla ligcobe unkosikazi Samia Hassan ukuthi abe ngumongameli walelo lizwe kulandela ukuchona kukamnumzana John Magufuli kuthange. Kuliviki kuhlelo Woza Friday, silomculi odabuka entaba zinduna, uThandazani Sibindi, owazakala ngokuthi nguphazamisa. Zonke lezi ndaba lezinye nizozizwa kulo msakazo. Uhlelo lokuhlatshwa kwabantu abagoqela ababalisi, abafundisi, lasebekhulile ijekiseni yokuvikela umkhuhlane we-coronavirus oluqale izolo phansi kwehlandla lesibili luqhubekela phambili elizweni kodwa bakhanya belokhu bebalutshwana abavuma ukuhlatshwa. Izolo kuhlatshwe abantu abangamakhulu phose amane 395 kuphela asebehlatshwe elizweni lonke kusukela lolu hlelo lwasungulwa kumaviki amane edluleyo. Sebezinkulungwane ezingamakhulu amane 40,000 okulinani eliphansi kakhulu ngokutsho kwengcwethi ezibona ngezempila kahle. Uhlelo lokuhlaba ijekiseni esibili labo abahlatshwe yakuqala ngenyanga edluleyo abagoqela odokotela, abongi lomsekeli kamongameli njalo engumphathi intambo yezempila kahle umnumzana Constantino Chiwenga lalo luqale izolo. Okumangalisa abaningi ukuthi kungani umongameli Emerson Mnangagwa elokhu engakahlatshwa ijekiseni yakwele China le, lanxa ebethembisile ukuthi uzahlatshwa ndawonye labaphathi ntambo bakahulumende wakhe. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lomfundisi Thandeko Zintimkandla, waqala ngokumbuza ukuthi sehlatshiwe yini njengoba abakhokheli bamasonto labo sebehlatshwa.
Mina ngowami kangikahlatshwa ngezizathu zona lezi eziningi ezijiyeneyo zokuthi kasikezwe isimemezelo esiqondileyo sokuthi abantu abathize ngababuye bazohlatshwa endaweni ethize. Ngobana kukhanya ngathi indaba yakhona imemetheka emaphepheni lasemsakazweni kodwa ebantwini sibili bona abayibo labo okumele bahlatshwe yobusitshwa babalisa abafundisi obani bani. Hhayi, umbiko wakhona ungathi nje vele uyantengantenga, ungathi into nje enzele ukuthi kuthiwe into ziyahamba. Angaboni lo yedwa osehlatshiwe. Njalo labazalwane labo ngokunjalo asikababoni abagijimela ukuthi bahlatshwe. Hhayi, besingakahlatshwa njalo lo mkhosi wokuthi sihlatshelwa ngaphi nje abafundisi labanye besingakawuzwa.
So kule nyanga abantu behlatshwa ikakhulu abezempila kahle kodwa amanani alokhe ephansi. Njengoba sokuhlatshwa lina abafundisi, ababalisi labanye, ubona kusiba lobubelo na?
Indaba yokuhlatshwa kwabantu le ivele ingathi iyakhathaza. Udubo yikuthi yena uhulumende lo logatsha lwezenhlala kahle kabazange bazinika isikhathi sokuthi basakaze bafundise abantu ukuthi kungani kumele bahlatshwe yona le ijekiseni iSinopharm ekhanya abantu bengayithembi kangako ngokuthi ivela kwele China, iChina kuleli lizwe kayisilo ilizwe likhangelelwe kuhle kakhulu ngabantu abaningi ngaphandle kweziphathamandla zikahulumende, ngoba ngenxa kukhona abakuzuza khona ngoba bangagula, abanye bakhona bagijimela khona ukuthi bayekelatshwa khonale. Kodwa oluningi lolu lumadolo nzima ngayona leyo ivaccine eSinopharm, ngobana kakucaci kahle ukuthi iyalungiswa njani, iyapasiswa ngaphi. Izitatamende zabo World Health Organization zokuthi ivaccine sibili, hayi kungathi kuyasilela. Njalo kanti ungakhohlwa ukuthi sikhuluma njenganamhlanje nje, iningi leziphathamandla zikahulumende azikahlatshwa leyo jekiseni sokuze kuthiwa sekubuye eyinye, abantu sebeze bephindwa ihlandla lesibili. Yiso izinto ezitholisa abantu ukuthi kathi zona izikhulu labakhokheli labaphathi belizwe leli badondiswa yini ukuthi bayehlatshwa njengekhabhinethi kamongameli layo. Umongameli yini beyingahlatshwa?
Lo ngumfundisi Thandeko Zinti Mkandla, isikhulumeli sogatsha lwezempilakahle. Umnumzana Donald Mujiri utshele iStudio 7 ukuthi uhlelo lokuhlatshwa kwabantu lolu luhamba kuhle. Uthe njalo abezempilakahle sebevuma ukuhlatshwa ngobuningi babo. Namhlanje uBulawayo unanze ilanga lokuqakathekiswa kwabesifazana ele International Women's Day, lapho inhlanganiso ezivalisa Internews sites, amakhosikazi media, le Girls Table abaqoqe umbuthano wokuxoxisana labesifazana abakumsebenzi eqakathekileyo ngesikhathi se-COVID-19 bebonisana ngabahlanganela kho lokuba inyathelo bani abangalithatha ukuzivikela kulo mkhuhlane. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ekuBulawayo.
Abesifazana abakumsebenzi oqakathekileyo abangama-frontline workers bathi bekungelula njalo lokhe kungelula ukusebenza ngapha betshayisa besiya emakhaya ngoba becatshangelwa ukuba bamemethekisa igcikwane le-COVID-19. Unkosikazi Nomathemba Mhlanga ongumongikazi ngomunye obhekane lobandlululo esibholaneni.
Mina njengo-frontline worker ekuseni nje ngisiya esibhoraneni, ngahamba thatha amabhakethi labantu abami sihambe esibhoraneni. Wonke umuntu ade sesibhorane bahle bacomplaina, bengikhangele mbona ukuthi abantu bakhuluma ngani. Ngithi anxiba abantu bazixoxela nje, ngifika lami ngithi ngifake ibhakethi lami ku-queue njengoba kuyabe kule queue. Bonke vele omunye lolo omunye bengafuni ukuthi asondele eduzane lami, bonke bahle bathatha amabhakede bahamba. So ngazibuza ukuthi ngathi akade lakhanya linibalekela sokwenze njani. Bakhanya becomplaina besithi ngangcono kuye kukhulunywa kukhansela ukuthi abantu laba bengaphiwa amangcono baphiwa amanzi besezindlini ngoba kuzagcina sokubangela ukuthi lathi sitholeni i-COVID.
Intatheli izindaba yesayithi engene umhlangano walamuhla owasila kulolu bhubhano, unkosikazi Abigail Khuphe uthi kuqakathekile ukuba ama-frontline workers bathole usizo.
Okay, ama-frontline workers fanele athole i-counseling ngoba indaba le ye-COVID le it's psychologically draining and emotional draining. Ama-frontline workers njani sihamba we mix with people nsuku zonke and uyabungakwazi ukuthi umuntu othintane layo ohlangane layo ulayo i-COVID kumbekalayo nasohambe endlini uyafukuthela abanye bawubatheleli. So it's emotionally draining. I think ufa uhulumende or ama organizations abasebenzelayo abone ukuthi kuyaba lama counseling services.
Unkosikazi sitshengisiwe siziva u-senior health promotion officer ku-council yakoBulawayo upha umbono wakhe ngejekiseni le-vaccine.
Ngiyathanda ukuthi ngikhuthaze abantu ukuthi labo bahlabe. Siyazi ukuthi kulama misinformation ekade sekuletha kakhulu abantu bengelashwa le vaccine, kodwa mna engivalisela khona ukuthi sengihlabile, I never had any problem. So kuqakathekileyo ukuthi sonke sihlabe, but nxa usuhlabile akutsho ukuthi akusamelanga siqhubekele phambili singasayenzi ama-prevention.
Unkosikazi Sibusisiwe Bhebhe obona ngokuqhutshwa kwenhlelo emakhosikazi media ukhuthaza ukuqiniswa kwemfundiso kwabesilisa ngokuphathelane le-International Women's Day.
Bobaba siyabadinga ukuthi basimele ngoba ubandlululo oluningi esihlangana lalo izikhathi eziningi obaba yibo abalamandla bokuthi baluqede ngoba yibo abaphethe izintambo endaweni eziningi. Ngakho-ke siyacela ukuthi khona basebenzise labamazwi abo ukuba baphakame basikhulumele, bakhulumele lamantombazana angawabo, bakhulumele onina labodade wabo, ukuze sonke singumphakathi silingane sithuthukise izigaba zethu.
Lonyaka leli langa linanzwa phansi kwendikimba yomhlaba ethi Women in Leadership, Achieving an Equal Future in a COVID-19 World. Kuthi elizweni isithi Women's Rights to Decision Making Vital in the Fight Against COVID-19 Pandemic. Emizameni yokugcwalisa lezi ndikimba inhlanganiso ye-European Union isifake inkulungwane ezingamashumi amabili lanye amadola eMelika, i-$21 million, ezasebenza kunhlelo zokuqala zokuzama ukumelana lokuhlukuluzwa kwabesifazana lamantombazana eZimbabwe. Uhlelo lwabe-European Union olwe-The Spotlight Initiative luqhutshwa phansi kolokulwisana lodlame oluqondiswe kwabesifazana lamantombazana kunhlelo ze-Sustainable Development Goal 5 eZimbabwe. Ngimele iStudio 7, ngiwobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Ele Tanzania namhla ligcobe unkosikazi Samia Hassan ukuthi abe ngumongameli walelo lizwe kulandela ukushona kukamnumzana John Magufuli Buthane obephethe leso isikhundla. Umufi ubese kuhlandla lakhe lesibili lokubusa, njalo unkosikazi Hassan ukhangelelwe ukuphatha intambo zombuso kuze kufike umnyaka ka-2025. Umongameli Hassan ngawokuqala wesifazana ukuba ngumongameli kwele Tanzania, njalo uke waphatha izikhundla ezimqoka kuhulumende walelo lizwe. Iningi emhlabeni jikelele lilokhu liduduza ele Tanzania, njalo umongameli Hassan ubikwa isithi umufi umnumzana Magufuli uzangcwatshwa mhla ka-25 ngeviki ezayo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lomnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu, ingcwethi ecubungula ezombusazwe.
Umsasino Joyce owe Malawi naye wangena ngenxa ukuthi wakufe president. But what happens ngoba kuloku ngahloniphi abantu abangomama eAfrika. UJoyce siyambona waphanga wakhushwa futhi sokubuyelwe ku-election. So iAfrika ungathi naye kabi ready for ama women leaders, and lokho kukhozwa kubangelwa ikwehluleka kwethu nje ukukhohlwa ngezolo lapho omama babebekelwe khona ukuthi abasibo abangabusa. So asibhekeni ke sibone ithuba elihle elakhe unkosikazi uHassan to prove a point and show ukuthi she can actually take the lead and lead her country. Umagufuli tried to be this different leader, obe to some extent dictatorial, perhaps out of anger ubona abanye abakhokheli besehluleka. So abantu be-Tanzania ke manje bakhangelele ukuthi perhaps bathole something different, although bona bebemthanda ngoba obesilwa kakhulu le-corruption lento esifana lezo. Asiboneni-ke ukuthi yena unkosikazi uHassan uzoyenza kanjani.
Singatheni ngokunye okwakuchiwo ngumnumzana Magufuli kulabanye abakhanya babemthanda njalo abanye ababemsola, sesikhangela kwezamalungelo oluntu kanye lekulwisaneni lomkhuhlane we-COVID-19.
Umagufuli ngumuntu obe ledlabuzane elihle kakhulu and lokuzonda ukugwanda. Idlabuzane lakhe leli lokuzonda kwakhe bekuphuma ekuboneni ububi obebusenziwa elizweni lakhe nasezweni likazini le-Africa in general, okule poor leadership khona. A very good example is kuthiwa khona nge-psychology ye-anger engingayishare nawe nje ukuthi if ubona usi uyihlwe isahluleke, uyihlwe eshaya unyoko, uyihlwe esidakwa, uyihlwe senza zonke izinto zokwehluleka, wena bese umzondela okujayele ukwenzakala ukuthi ugcine usenza amaphutha ayedlula wakhe. Uyihlwe ehambe ezala laphana esenzani, wena umkwatele ubaba waba isahluleke, ubuya ne-anger kuleso space bese ufika nje uveze i-anger uzufe ube worse than ubaba wakho, ugcine usumqelele usuliqhegu usumenza inkalakatha yomuntu. So even naku leadership kufunwa umuntu obuya esober ezitshela ukuthi he is part of a bigger system and is going to work with others to change the system. So I think uMagufuli wehluleke khona apho wagcine se amuntu uyabona utshengisi wabona isi-dictatorship kakhulu, wasesehluleka ukuba again diplomatic about i-COVID-19. So you cannot do that work ukwa uzwandile. And we are not saying ukuthi ubulewe yiyo ngoba asila proof asibo dokotela thina, but we are just saying for his country he invited the wrong attention.
Lo umnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu ingcwethi ecobongula ezombusazwe sixoxela ese South Africa. Live talk namhlanje sikhangela udaba lwejekiseni ye-COVID-19 vaccine eyokwenqabela ukumemetheka kwaleli gciwane. Ziyakhala iziphepheli ezihlala eDurban Camp kwele Botswana ezithi zibiselwa ngenkani ekhaya inhlanganiso yobona ngokuvikela iziphepheli United Nations High Commission for Refugees. Uhulumende wakwale Botswana kanye loweZimbabwe okwamanje sokubiselwe abanye ekhaya abathi babalekela ukuchaywa ngabalandeli bebandla leZANU-PF. Kulabanye njalo abafisa ukubuyela ekhaya bekhululekile. Ake sizwe umnumzana na Weston Chibi ekhuluma ngodaba lolu lokhiphs dobe weStudio 7.
Abantu bafosi ukuthi baphenduke ekhaya. Akona muntu ovumayo ukubuleka ukubuyela ekhaya. Wonke umuntu vele labahambileyo abanye bakambe ngeMonday, thina siyahamba ngeMonday next week. Akona muntu ovumayo ukuhamba. But ngenxa yokuthi sabona amanani ibhenzi ukuthi bathithwa kanjani. Behamba bengelaluto betshiya zonke izinto zabo. Sibona ukuthi kungangcono sibhalise lawo amaforms awe voluntary repatriation now. Sibuyele ekhaya. Ukuyafela ekhaya kungcono baba Dube. Ngoba ingcwaba lakho bazalibona abantwana labazukulu bakho bethi angoba komdala lo olele la kungcono.
Singathi wena ngokutsho kwakho khonapho utsho ukuthi balibambe ngamandla ukuthi libuyele ekhaya lingafuni.
Basibamba ngamandla, basibamba ngamandla. Asikwanisi ukuthi singabuyele ekhaya kathesi ngoba yinto esalibalekayo. Kufanele sibuyele futhi silitshele ukuthi into esalibalekelayo leyana ayiseko, sicela ukuthi sibuyele ekhaya. Besincedise ukuthi sibuyele ekhaya, not ukusitshela ukuthi buyelanini sokurayithi. Sokurayithi yini? Sina sikwazi ukuthi la ma-sanctions akakavuthithwa ayangezelwa, but sokutshela ukuthi ama-human rights sekhona eZimbabwe. Angapha ama-human rights angkhona.
So manje lapho uthini? Ucelani uncedo oludingayo lokhu baba?
Uncedo angisalucele baba ngoba ngilucelile ngesikhathi engibe ngilufuna ngalo alubuyanga. Ube sicela uncedo lokuthi bemise kancane. Sikhulume even lo government wethu abuye kithi asitshele ukuthi siyokuphila kanjani labantu labana esesilwa labo. Inkomo zethu ezakuthathwayo le mbuzi yabasithatha bezidla asizazibona, kumbe siyophila kanjani labantu labana babesihlasela kungaka. So iluncedo bese silifuna ukuthi kumisiwe kancane at least sike sikhulumisane. But kwehlule baba Dube, abantu sebephendukile, abanye sebezaphenduka futhi asikwazi labangabhalisanga ukuthi kuzoba yini.
Inhlanganiso ye-UNHCR ithini ngakho konke lokho?
Labana yibo abantu abale corruption enyenzima. Laba abantu labana basimisa kulo uhulumende womanyano sathi sifuna kubuyele ekhaya bathi manini lina amaZimbabwe lizancedwa. Sizancedwa ngendlela bani? Sizanikwa sizaya kwa ku third country. He promises silayo from UNHCR na liyana. But namuhla sebesitshintshe. Sebesitshela ukuthi akuna nto elisabayo futhi ilingama low profile politicians. Akuna nto umuntu ozalibulala. Mina bantshela bathi what's so special about you wena? Ngo-Olivia Mugambi, the protection officer. Enjalo ukuthi what's so special about you? KuZimbabwe kuna abantu bali 18 million. So mina ngamtshela ngathi ngi special ebantwaneni bami lezihlobo zami. Ngabe ngingaso special kuwe langapi langapi, but emantwaneni bami ngi special.
Yeah, wabatshela yini ukuthi wahlaselwa khona ngale marange? Wabatshela ngakhona kuyini?
Sabatshela ukuthi kathesi lezindlu asila zachiswa khona ngale ekhaya. Siyokuqalisa kanjani? Umkhono weshuro wathi uzasinika ama-tent. Mina uzasinika ama-tent nihlale labantwana bayi-6 etandeni yini? Uthi khona lokho siza kubona sisekhaya. So uyabona ukuthi into zangkhona ezikhulunywa ngomlomo badu asezuzithembe. Uzathemba kanjani into ekhulunywa ngomlomo kungela mbhalo okhona ukuthi umbhalo lo umnisiwe ukuthi uqinise amazwi lawo akhulunywe?
Umnumzana Weston Chibi uhlala eDurban Refugee Camp kwele Botswana. Ubekhuluma loGibbs Dube weStudio 7 eseDurban.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6175 laku 7255 kHz ku shortwave.
Aba ababalisi inhlanganiso ezizimeleyo laba kobandla lezano PF bathi kumele abantu eZimbabwe basebenze ndawonye ukuze kudingwe okokuvikela abasebenza ezikolo labantwana ukwenzela ukuthi bengathaphi igcikwane le-COVID-19. Unkosazana Melissa Chingwanangwana wokunhlanganiso yababalisi e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe lomnumzana Joseph Chuma ukubandla lezano PF baxoxa ngodaba lolu lo Gibbs Dube we-Studio 7.
Uhulumende nxa efuna ukuthi kungabi kungahluphi phambili ngale bahlale phansi lababalisi labazali labo bonke abantu abalani lokwenza lezomfundo sivumelane sibonisane sihlanganise amakhanda sibone ukuthi singakulungisisa njani ngoba phambili ngale sizakhala ngoba ababalisi labo balambile kodwa singabazali lathi singababalisi sifuna ukuyafundisa abantwana bethu lathi silabantwana abaye esikole siyafuna ukuthi izinto zihambe ngendlela so sikhalela ukuthi hayi uhulumende kabone ukuthi ungakaphambaniseki kakhulu bahlale phansi lababalisi labazali.
Yeah, so nxa behlala phansi hlalo phansi lapha kumele kukhulunyweni
siholo lababalisi ngoba ababalisi nxa kungalungisiswa ngendaba yonaleyo ababalisi abasoze bebuyele emsebenzini. Okwesibili, kukhangelisisa ukuthi kuyini okungenziwa ukuthi kuvikele ukumemetheka kwe-COVID-19 ezikoleni. Ababalisi labantwana bengavikelwa njani? Kunja kula malungiselelo ayenziweyo siyabuyela nje akula muntu othestiweyo. Izikole ezisemaphandleni azila ma-PPEs ayenelisayo. Siyazama ukuthi sidobhe lokhu lalokhuyana ukuthi sivale lapha lalaphana kodwa akwenelisi. So uhulumende kabona ukuthi hhayi asilungisiseni iholo lendaba zama-PPEs abantwana behambe sikwazi ukuthi nxa sibuyela emsebenzini sivikelekile njalo sithabile sithole imali eyenelisayo.
Golide, sicala ukuze umnumzana Mthuli Ncube esithi kule surplus ku-budget kule surplus yalokhu khwayangazani iZimbabwe iyashaya sibilokuzwayo kwezemali kodwa phela sikuboni konke lokhu kutranslata kulokuthi ezikolo kumele kulungiswe okufunwa ngababalisi okufunwa ngabazali so abantwana baphonga untula nje ngokutsho kwabo lapha baphonga untula besezikolo labo balisi bathi hayi xa kunja sihambe so Golide lapha kulodaba la ngena khona baba
khona kufuna ukubana ababalisi labo behambe behlambe njalo kufuna sibili ukubana ama-PPEs abe khona ukwenza ukuthi sivikele ubhubhane lolu olwe-COVID-19 lolu so into zonke lezi ziyafunakala sibili yikho sokucakathekile silina in all earnest khonoko okuthiwo sibili okwama-surpluses kuma-budgets sikubonile kwezindawo imazela zisebenza sesibonile a lot of development iyenzakala imigwaqo iyakhiwa amadama ayakhiwa kungasozimali ezibolekwayo ezivela phandle kuzimali eziphuma within i-treasury yethu khonapha okuyinto enhle kathesi-ke sokumele ukuthi ngabe ulozen u-finance minister wethu abambisane-ke kuhle lowe-education lowe-labour bebone-ke ukuthi right isaplus lena ingayo emgwaqweni kuphela enye imali kayibuye-ke ezikolo khonaphana so yikho i-engagement leyana esifunakala kakhulu sibili ubana ama-stakeholders onke ngaphathiseke edabeni kungene bona labo abe-ministry of finance kungena abe-education kungena abe-labour
lapha sizwe umnumzana Joseph Chuma webandla lezano PF lo nkosazana Melissa Chingwanangwana bexoxa lo Gibbs Dube kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela enkundleni yokuxhumana yeFacebook kukhasi le-VOA Ndebele. Woza Friday kuliviki selomculi odabuka entaba zinduna uThandazani Sibindi owazakala ngokuthi nguphazamisa usethuthele kwele South Africa izama ukuthuthukisa umculo wakhe kamaskandi. Asizweni ixoxa lo Ezra Chisa Spandau Studio 7.
Uphazamisa uqale ukucula esemncane ecula ingoma zokholo uthe eqala ukukhula wangena umculo kamaskandi. Siyakwamukela uhlelo Phazamisa.
Ekhaya ku zentaba zinduna ebhekene kodwa ngokuzalo ngizalule eGwanda endaweni yaseShake ngaqala izifundo zami eJukwe kwasokuthi-ke ngokuya kwesikhathi-ke abazali base beyathutha besuke endaweni yaseGwanda beendaweni yasentaba zinduna la ngafika ngaqhubeka futhi njalo khona ngezifundo zami sengifunda esikoleni okuthi inhlamba baloyi yesentaba zinduna ebhekene ucula ngiqale ngisesontweni
igama elithi phazamisa walithola njani umfo kaSibindi
kwakunomcimbi evilalisa kwasukuthi ababukeli ababebuka lo mdlalo sasekho basuka abaningi beza kimi ufika kwami kwasukuthi umfo wangima weza kimi wathi wathi wena ungiphazamisa imicimbi yamanye amadoda hayi lafika kanjalo lo gama nami ngase ngiyalithatha ngalisebenzisa ine album la ngizibiza khona ngokaphazamisa sihloko se-albhamu sithi emakhaya lapho engihamba khona nenkosi yamagcokami
ukhule ethanda umculi olodumo ubheka umuzilithuli waze wahlangana lomunye umculi kamasigande emzansi inkosi yamagcokama ucula ezingeni eliphezulu owamenza waba nomfutho wokusebenza gadalala kwezomculo
wangibonisa ukuthi mina ngakhona nami ukuthi ngiyimele ngime ngiqhube lesiphiwo sami mina kule project yami lengiyenzayo ngiyimele ngingedwa kulo msebenzi lo njengoba ngizibiza ngophazamisa nje ngophazamisa ngingedwa
kunjenje ukhethiwe njengomculi osacathulayo ukuthi umculo wakhe ungene kungoma ezingamathumi amabili eziphezulu emzansi i-top 20 phosela izwi ubalaleli ungakahambi phazamisa
ngiyabathembisa ukuthi ngizoqhubeka ngibenzela okuhle umculo onenhlonipho umculo ovuselelayo ngiyavotelwa futhi ku-top 20 ngomgqibelo nje ngiyobuzobe zinyathelana lapha kwi-top 20 labo abazobefisa mebukwazi ngihambe befisa mebe ngizoshiya amanamba amanamba athi 061-281-0604 ngiyabonga sarasa ngibonge njalo futhi nakubalaleli
Besiliphazamisa ngomculo omnandi kaphazamisa umculi kaMasigandi obenguye esigwedisele namhlanje kuhlelo woza woza Friday Igama lami ngeza Jesus Banda libe nempela kasonto emnandi
singakehlukani ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela ihlandla lesibili lohlelo lokuhlatshwa kwabantu ijekiseni yokuvikela umkhuhlane we-COVID-19 eliqale izolo luqhubekela phambili eleTanzania namhla ligcobe unkosikazi Samia Hassan ukuthi abe ngumongameli walelo lizwe kulandela ukushona kukamnumzana John Magufuli Buthange kuliviki kuhlelo Woza Friday besilomculi odabuka entaba zinduna uThandazani Sibindi owazakala ngokuthi nguphazamisa selugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngisithi libe lempela sonto enhle Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7.
Kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka.